sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kuze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesithathu mhlaka 28 kuNhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Idale leHigh Court lithi lizahluza kusasa isicelo somsekeli weZANU-PF esokuthi livimbe uMnumzana Xavier Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ibandla le-CCC lithi amanye amalunga alo abhalisele ukuncintisa kukhetho ngaphandle kwemvumo yalo asecitshisile amabizo awo. Sokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lanxa nje lingasathengi lutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba weHigh Court uthi uzahluza kusasa isicelo selunga leZANU-PF elifuna uvimbe owake waba yisiphathamandla saleli bandla uMnumzana Xavier Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngoba lisithi ibizo likaKasukuwere alikho kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Umamangala uMnumzana Lovedale Mangwana uthi uKasukuwere uhlale isikhathi esedlula umnyaka olengxenye 18 months engekho eZimbabwe khona athi kumthathela ilungelo lokuphatheka kukhetho phansi komthetho we-Electoral Act. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezemithetho njalo eligqwetha uMnumzana Kulahove.
Umbuzo omkhulu okhangelane lemthethwandaba kuleyi icase ngokuthi wona uKasukuwere uyagcwalisa yini lokho okuthiwa ngesikhiwa ukuthi i-resident of Zimbabwe kumbe kakugcwalisi. Kuyini okwenza ukuthi umbuzo lowo kube yiwo umbuzo ophambili? Kuba umbuzo ophambili ngoba i-Electoral Act yethu iyatsho ukuthi umuntu uma encintisana kumbe umuntu uma efisa ukuvota constituency ethize kumele ebe engumuntu ohlale kumbe engumuntu obe yi-resident yayona le constituency for isikhathi esithize. Kodwa i-Electoral Act ayikubeki kucace kumbe ayiphi ingcazelo yokuthi umuntu okuthiwa yi-resident ikuyini. Ngakho-ke ngesilungu kumbe ngokuzwisisa kwethu ulimi lwesilungu, umuntu engathi i-resident ngumuntu ohlalileyo, umuntu okhona kuyona leyo indawo i-180 days. Kodwa-ke ungaphuma ngokomthetho we-Electoral Act ukhangele eminye imithetho efana le-Citizenship Act of Zimbabwe eyiyo enika amalungelo, inayo ingcazelo ethi yona i-resident umuntu onjani. Ungakhangela ku-Section 2 lapho okunika khona ingcazelo, Section 2, Subsection 2D omthetho okuthiwa i-Citizenship of Zimbabwe Act. Ithi yona umuntu ubalwa kuthwe uyi-resident yeZimbabwe uma ehleli emthethweni elizweni leZimbabwe, engahlalanga njengesethekeli, elenjongo yokuhlala eZimbabwe engaso sethekeli. Nxa sesiyikhangela indaba kaKasukuwere, uKasukuwere ungumuntu owazalelwa eZimbabwe, wahlala eZimbabwe kwaze kwafika isikhathi sika-2018 kumbe lapho aphuma khona sebaleka. Kodwa uKasukuwere ugcinile imizi eZimbabwe, ugcinile izindlu eZimbabwe, funa ugcinile lamabhizimisi eZimbabwe. Ngakho-ke konke khonokho phezu kokuthi wazalelwa lapha kuyamnika ilungelo kumbe kwenza kube lula ukuthi approve ukuthi uyi-resident yeloneli ilizwe.
Amagqwetha kaKasukuwere athi umamangala udlalisa isikhathi sakhe nje kasoze aphumelele. Umthethwandaba ubona oluphatha njani lolu daba?
Umthethwandaba ulakho kumbe kule greater chance ukuthi umthethwandaba uza yisupporta i-argument yamagqwetha kaKasukwere emvumele ukuthi eme ngoba even engekho siqu sakhe eZimbabwe kodwa ubele muli ubele ama business ubele izindlu ubele property embophela eZimbabwe kazange ukuthengise konke lokho wabaleka kodwa ukuchiya khona ngakho ke mina ngokubona kwami kuyafanela kumbe kuyenela ukuprova iresidence yakhe eZimbabwe okungamvumela ukuthi eqhubeke phambili encintisana ukuba ngumongameli welizwe.
Umnumzana Kuda wobe ucubungula ezemithetho njalo uligqwetha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe njalo lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusaswe.
Akulanto emangalisayo kulokho ngokuba abaningi bethu abavele belandela ezepolitiki bebekwazi ukuthi lokho kuyeza bekuvele ukukhangelelwe ukuthi angavele athu yancintisa kuzaba lendlela ezinye lapho kuzangeniswa khona yona lindaba esikhuluma ngayo yokuhlala kwakhe ngaphandle kwelizwe uqathanisa lalokho kuyabe kubhalwe emthethweni lokho kakutsho ukuthi ngithi mina ulecala kumbe kalacala uvumelekile kumbe kavumelekanga ukuthi abe yicandidate lapha ngisho nje ukuthi yinto ebesiyikhangelele ukuthi izasetshenziswa yona leyo ikakhulu nxa isebhalisele ukuthi ufuna ukuthi avotelwe.
Nxa kuyikuthi ngempela Ncube umnumzana Kasukwere kazange abe seZimbabwe phakathi kwenyanga ezilitshumi lasishiyagalombili i-18 months le ekhulunywa ngumamangala njengokutsho kumthetho we-Electoral Act ubona siba lo nyawo lokumangalo yini emthethwandaba.
Ukuthi lonyawo lokuma kumbe kasoze akwazi ukuma emthethwandaba kuzayo ngokuthi inkantolo ilesiqiniseko esingakanani ngokuthi ubehlezi ngaphandle kwelizwe esibangeni senza ukuthi angavunyelwa ukuthi abe yicandidate. Nxa ngabe kucacile kuye inkantolo ukuthi yebo nampu bufakazi nansi isiqiniseko sokuthi ube ngaphandle kwelizwe engahlali kuleyo ndawo lapho afuna ukuvotelwa khona engahlali elizweni lelo afuna ukuvotelwa kulo umthetho uyabusitsha ukuthi kavumelekanga ukuthi abe yicandidate kodwa kuzaba yinto efanele ukuthi kwethule ubufakazi la uzaphikisa aveze obakho ubufakazi afakeza izizathu mhlawumbe aveze ubufakazi bokuthi hayi ube lokho engene ephumelizweni engene ephumelizweni kulalokho abanye abakucabangayo ukuthi ubehlala phandle kwelizwe kuze kube kufike namhlanje.
Abantu bezano sibazwile besithi engavele ephenduke uKasukwere uzabotsha ngoba kulamacala ameleleyo kanti sesibabona njalo sebesiya enkantolo besithi kumele avinjwe engancintisi. Singathi bayamesaba babona elakho ukunqoba umnanga kwakukhetho yini kumbe bazama nje ukulandela umthetho nxa kuyukuthi kukhona lapho okwephulwe khona umthetho.
Le nto indala kakhulu kulo Kasukwere namhlanje sefuna ukuba ngupresident. UKasukwere seseku-government, i-government aye kuye yayisiphilisa ngayona lindlela asebefuna ukumphatha ngayo. Yayisethusela abantu, itshaya abantu, ingahloniphi ukhetho olukhululekileyo, ingelandaba lokhetho olukhululekileyo. So kungamangalisa ukuthi amangale ukuthi kanti sekusenzakala neZimbabwe. Yona liZimbabwe wabaleka wayitshiya ngesikhathi sebethathela umbuso. Yiyo lokhu iqhubekana namhlanje. Ukungahlonitshwa komthetho kwakukhona ngesikhathi eseku-government yikho okuqhubeka namhlanje. Ukungahlonitshwa kwamalungelo abantu ayekubona kusenzeka eku-government yikho okuqhubekana namhlanje. Akulanto emangalisayo entsha eyenzakeleyo uKasukwere angabona sengathi mhlambe naseyithagethi okwedlula bonke abantu elizweni. Hayi, vele siphila ngayo nalindlela, siphila sihlukunyezwa, siphila sisethuselwa, siphila sivinjelwa lapha lalaphana, siphila umthetho ungalandelwa njengalokho kwakusenzeka vele ngesikhathi laye ku-government uKasukwere kutshintshanga lutho.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ivandla le-CCC lithi amanye amalunga alo emaswingo laseHarare aselandele isixwayiso salo esokuthi acithise amabizo awo kuludlu lwabantu abazancintisa kukhetho oluzayo. Ngemva kokugila imkhuba babhalisa bona besazi ukuthi kayisibo abakhethwe yileli bandla. Ukubhalisa kwabantu laba phezu kwalabo abakhethwe yi-CCC kudale ukuthi endaweni ezingamachumi amane lanye 41 kubhalise amalunga e-CCC amabili kumbe edlula khonapho endaweni inye ngayinye. Leli bandla belithe ababhalisa ngaphandle kwemvumo yalo laba kumele babe sebecitshise amabizo abo ekupheleni kwayizolo, kodwa lithi selibaphe esinye njalo isikhathi esiphela ekugqitshweni kwanamuhla. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalosisiziba.
Thina besise dalekele electrocot lapho ke ebesiqedisa ke amapepa ethu ke kakhulu ke kobulawayo lasemathebeleni North lapho ke okwakulama double candles abafoja ke ama signature e-CCC lokhu kuyicala ngoba liyakwazi ukubana iforgery icala elikhulu ke kwele Zimbabwe. So ke kodwa okwamanje kule thuba ke elizaphela kusasa kulaba ke abafoja kubana be-withdraw amabizo abo ke e-Zimbabwe Electoral Commission kunomination ngoba bengene ngendlela ke engekho emthethweni. So sikhangilela ukubana ke kulabanye asebe-withdrawile amaphepha abo emasinko labanye ke eHarare. So sikhangilela ukubana benze ke into engcono kulokuthi ke bengene ke ngaphansi ke komthetho ngoba icala leli liyangenisa ke ejele icala ke lokufoja. So sikhangilela ukubana ke i-Electoral Commission i-court izabe ikhipha ke i-judgment yabo ke ngamalanga ke azayo ukubana kukhitshwe amabizo abantu laba abangena ngendlela ke engekho emthethweni yabo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli se-CCC enyakatho emandebeleni umnumzana Mhlonipheki Ncube uthi balokhe bekhulumisana labanye babo enkayi ukuthi balandele isixwayiso sebandla bayecitshisa amagama abo.
Kwenzakele emathebeleni North kubonile ama-double candidates kakhulu ngapha enkayi kakhulu enkayi South. Kulabanye nje abathi hhayi izinto zihambanga kuhle, so basebefithi hhayi bona bakhanyithi hhayi baceliwe ngokutho kwabo. So basebengena nabo ama-double candidates enkayi South. Kodwa-ke ngemva kwalokho-ke iphathi nayo ile mzamo yenza ukuthi-ke laba bantu besuse amabizo abo ngendlela ophithwe kulumeni sephathi.
Kodwa sikhuluma nje kungabe kuthembisa ukuthi abanye bazakhupha amabizo abo.
Hayi i-response khona abaningi about 70% yabontena bona laba kade ephathi ekhulumisana labo sebavuma sikuthi hayi bazakhipha amabizo abo. So sikhangelele ukuthi kuzaba nempumela enhle, hayi khona ukuthi kuqine sokulwiswana sokusiwa kumakhoti ngoba sesesinxa kunjalo abantu bengavumi ukukhipha amagama abo. So ngathi thiwa basebenza besitha, kodwa abantu nxa sibili bengama-champions abafisa ukuthi iphathi yethu i-CCC iwine kukhitshwe iZANU-PF kuyamele ukuthi bekhiphe amagama abo ngenxa yokuthi ama-signatures abo abasebenzisayo ongasiwo ama-signature epharti kunabantu ababevukele ukuthi bazasayinela imathebeleni North. So ngezinye indlela singabaxwayisa ukuthi ngezinye indlela singathi i-fraud ongenzi ukuthi lowo muntu ngamophisa ngezinye indlela. So siyabaxwayisa ukuthi hhayi abakhiphe amagama abo labo kodwa labayali. So-ke kodwa nxane sala iphathi asoze iyasala engasela manye ama-options kodwa kuphele ukuthi i-approach ama-court.
Kungani kube lamabizo la amaningi enkayi nxa soqathaniswa lezinye izigaba zelizwe, kumbe singathi emathebeleleni South akubanga legama ngitsho leli lodwa?
abantu bona ngokutsho kwabo bathi nawo bebekhangelele ukuthi nabo babe ngama-candidate esithi khona hhayi kucocas isasiwinile kodwa iparty yona yayikhulumele ukuthi asoze kube ukuthi nxawini le-cocas kodwa kuzama ngendlela yokuthi khona abantu ababephethe ukhetho esasithi i-independent panel yiyo ezadicide ukuthi i-candidate ekhanya yenze kuhle kumanye ama-candidate yileyi so bona laba abakhitshwayo neparty even iparty yona iparty i-leadership azange ibe nesandla phezu kwalokho kwenzakala kuphela ukuthi yona i-panel yiyo yabonayo ukuthi hayi laba yibo kumele ukuthi bangene uhlupho nje kuphela abakhalapho kodwa hayi kwaphuza ukuthi betshelwe ukuthi abaphumelelanga so-ke basebethezela khonokho abakwenzayo it was a dirty thing ezinyindlela
umnumzana mhlonipheke Ncube yisikhulumeli sebandla le-TCCC enyakatho yamandebeleni sokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lokho kubangelwe ngamanyathelo athethwe nguhulumende awukuzama ukuqinisa umnotho amabhizimusi amaningi abikwa eyidinga ngamehlo abomvu limali ngemva kokwethulwa komthetho othi eminye imithelo yeduty kumele ihlawulwe ngedola leZimbabwe siqoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko
imbangela kwenza kwahulumende lebhanga elikhulu kwehlisa esingathi money supply i-M3 kweze-economics imali engange 300 billion bakwanise ukuyikhipha kusirculation evikini edlulileyo bezama ukwenza ukuthi i-pressure eyekhoza ukuthi izimdola libelokhu lisiwa nxa liqathaniswa le-American dollar ibe ngani yayehla kunjalo nje uhulumende la umile ukubhadala esengama-contractor laba abamnenze imisebenzi abaningi ade la bebonakala beyimbangela enza kube le mali eningi enkambono omnyama okwenza amarete akhwele so ngalesi sikhathi uhulumende umile ukubabhadala labo okwenza njalo ukuthi akwanisela ukucontrola i-money supply okwenza kuba ngani kuba nganyeno ngendlela yokukhwela loba kuliwa isindo sezimdola oluqathanisa lamanye ezinye ezimali ngabe lirandi loba i-US dollar lokhu ekwenzakala kathesi kuyindlela vele i-money supply ekontrolwa ngayo kodwa kwethu singathi ku-artificial ngoba ngasikontrola i-money supply kwata labo siyabe sibhadala ama-contract ngoba mzwana siyawabhadala nxa sizawabhadala nge-RTGS or izimdola kuthi bazayifaka emkambeni omnyama kuzakhweza ama-rates
lokhu ungathi kulomthelela bani kumnotho welizwe nxa sesikhangela amabhizimusi kanye lakuzulu nje jikelele ikakhulu kulabo abahola ngedola laseZimbabwe
ngazi ukukhayelela kwe-economics kwenzelani ze-economy kuyinto enhle loba ku-artificially kodwa kufuze kube sustainable kodwa kimi labaningi esihola nge-RTGS kusenza sibe nendlela yokuba kwi-comfort ngoba sesingathi sesingapredicta ukuthi i-rate ingavuka sasikhwele nge-2 points hayi kona besekusenzakala amaviki adlulileyo kodwa kuboza kwasebamabhizimusi ngokwabo bona hhayi awungeke bachaze ngobana i-price abasebenza ngayo kathesi besenza okuningi kuthiwa i-forward price le-speculation okubayenzela imali so kathesi lokhu kuyamisa i-speculation njalo kuyamisa i-forward price ngeningi kakhulu in terms of ama-gap lama-percentage kodwa kimi njengomthengi wawe-economy kunganinika ongani ngokuyiphisanyana okuncane
isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi amabhizimusi amaningi asezama ukulahla idola laseMelika efuna eleZimbabwe ukuze ahlawule imithelo ngoba kuchipile ngaleyo ndlela kodwa kawalitholi idola leZimbabwe yebo yinto eyenzakalayo yini eliyibonayo
eqinisweni kathesi amabhizimusi amakhulu athwele nzima singagayela amakhampani nami naningayimpothayo ala ma-truck kathesi asebabhoda bazama ukudinga leyo RTGS ngoba amanye amajuda asebhadalwa nge-RTGS kuyindlela akarhulumente yokuzama ukupromota i-UCA RTGS njalo kuyindlela karhulumente yokuzama ukufosa amakampani wongana zeta makampani singati even i-banking sector eZimbabwe kathesi ihlezi kwemali engange 2.2 billion engasebenziyo in hard currency in US dollars. So ukhulumende by fostering or by enforcing ukuthi ama-duties abhadalwe nge-RTGS and ngapha yena esqueeza i-circulation ye-RTGS esemophe i-excess liquidity esingathi imali adiningi ngathi i-RTGS athi border kufosa amakampani ukuthi ayithenga le RTGS and wananzela ukuthi bakwenze bakuvula njalo bathi amakampani angameleli amabhenki nxa ekwanisa hambi nxa ezimisile kahambe eyithenga le RTGS e-reserve bank. Kuyindlela kwesi sikhathi ngathi kuyikuhlakanipha okunganeno ngohulumende ezama ukufosa or sithi ku-unlocker i-US dollar le esezandleni loba esemabhanga eyamakhampani abayigcinileyo abangayisebenzisiyo ukuthi bangayi-unlocker bayisebenzise isekulete kwi-economy. Ngoba at the moment siyakwazi ukuthi kule shortage enkulu kakhulu e-US dollar kodwa leyo mali esemabhanga inga-unlockwa isetshenziswe kuyaba nganeno. Lapho urhulumente singamkhangela ukuthi uzama ukubalika okwenzakala eminyakeni ephelileyo whereby i-reserve bank ya-raider ama-accounts abantu ama-US dollar athathe asebenzise yabanika ama-Zim dollar. Lapho uzama ukubafosa ngendlela ezisemthethweni loba ngokuhlakanipha.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho enyele primary school ePlumtree ngomgqibelo. IZim Life ithi omunye owaphuma kufilimu yomsakazo weAl Jazeera echasisa ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe, umnumzana Ewan McMillan wethule umbiko exolisa izolo esithi konke akukhulumayo wakukhuluma edakiwe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela kakhulu emsakazweni, siyabonga. Kodwa ke ngithanda nje ukuphawula kancane ngithi iZANU PF yona ngowayo noma bekhankasa ukhetho bazibona ukuthi abalanto ukukhankasa ngayo. IZANU PF yaphela kudala amandla, yathi siphela amandla IZANU PF isaholwa ngumgabe bazama ukukhankasa ngokuthatha ilendi kube lungu benika abantu abamnyama. Lamanje akulanto yaba yimphumela, ilizwe lifile liyabahlula kuze kube manje. Yikho ubona namanje bengafuni ukuthi uSevia kaSuweri la ebuye ezozimela la njengendoda ebona ukuthi uthola umuntu oyedwa noma uthola ababili bathi bafuna ukuthi bemkhenathele bemfake ejele. IZANU PF ayifuni umuntu oyiphikisayo. So amaZimbabweni ngabahlakaniphile ngabe kuyangabi ngabe bambane bafa into yodwa bonke ilizwe lonke engabi khona umuntu oyedwa ozasupport izano ozavotela izano kusale kuyiwogawule bona abakwazi batshontsha amaplazi wonke batshontsha imali yonke batshontsha igolide kuphela. Umuntu nje oyi-citizen seZimbabwe azivotelele i-opposition eyodwa 1666 bona ukuthi maye 666 iphethe utshinjwa ngeke ube khona yini eZimbabwe ngoba iZANU PF ayilanto ezafa yayenzela abantu beZimbabwe never ever ever phelelwe ngamandla okusele wonke ama-resources asele lapho ngawabo.
Salibonani, salibonani Studio 7. Ngithanda ukungelela umama wami enkayi kwesikhobokhobo kwathi 12 unabongani lobaba wami usabongani lo mntana wami wokuqala nobuhle Sibanda lo Thando lwenkosi Sibanda yeyokhulumayo nge-Edison Sibanda. Thanda ukulibingelela lonke sithi linjani, ngiyalithanda. Bese ngibingelela lo mtshana wami obvious Sibanda.
Sayibonani kustudio 7 bonke abasakazi baka studio 7 bonke besicela kakhulu, ngicela abantu bagide ukuthi abavoteli i-MRP mhla ka-22 August ngumsimanga lo okhulumayo, abacela bevoteli i-MRP 22 August bengakhohlwa befika ebhokisini nje ngabe fika nje ebhokisini bevoteli i-MRP kuyeza lethe nguquko i-MRP bevotele i-MRP Mthwakazi the Republic Party. Siyabonga ngalokhu.
Studio 7, Nicholas Moore from South Africa. Hayi, umbalula ndikuthi abombalula abafana abancane abakakavuthwa namaye emakhanda ngapha umbalula akabona ukuthi iANC yawamanje ine uphill kuthi iscoming elections usakhuluma zizikhele statements esifana nalesi akazi ukuthi kuaffect iANC kunext elections ezizayo lesi and umalema on such instances ugaina ileverage ngokumalema is fighting for all Africans, one Africa, one nation. Abumbalula basase abafana abancane enhloko. That's why nje wazwaya entabeni esekhulile sekaqala ukwentabeni eselikhehla. Uvele nje hayi impilo yakhe nje ukuthi hayi ayihlelekanga kahle. Akaphume nje kule ndaba yaseZimbabwe aconcentrate ukuthi iANC izoqhuba kanjani ku next elections.
Njani lonke basakaze igama lami nguvukani Zola sekhesi lapha kulo baba lo waseSouth Africa lo wasitshela ukuthi i-CCC isebenza lama-Americans listen that ochamisa basebenza lama-Americans sicele yazi ukubana eZimbabwe nama-political parties amaningi asiyo CCC yodwa njalo onke la ma-political party ukuze ebe khona ikwehluleka kwe-ZANU-PF umnangagwa aswa Zimbabwe iZimbabwe asoye abantu iZANU asoye Zimbabwe iZimbabwe ayisiyo yabantu beZANU iZimbabwe ngeyabantu abaningi iZimbabwe lama-political parties amaningi alembono etshiyeneyo engasicabangeli thina kusitshela ukuthi lokhu lalokho engasicabangeli
Elinjani basazi studio 7 abalaleli hayi lena bona umbe nge study akuzange kufundwe lutho lokho zingabalwe zami kodwa hayi akulandawo lokho sikhuluma lapha lwasitoka khona azobe lokho ekukhuluma bese diletekile sazi lokho silinda sothini sometimes ukubekezela sawo silinda sibekezela nanku silokho sibekezela amanyala ezano 2043 years lokho bebusa bamangaza ababe kampeni othi bakampeni abeqalela kuphi ilizwe beliyenze amanyala soya bakampeni abesithi nabo abantu akoda people abantu especially abantu liyakwenzana emavoti lisehumanelwa umuntu amagedla la umala la lisehumanelwa emarali lakhona liyafunani vele ukukhona kumeeting yakhona hayi khona man
hayi basakazi linjani hayi nami ngiyabonga ukuthola ithuba lokuthi namhlanje lapho size sikhona ukuthi size sizithole sesingenile ehlelweni hayi gama mbekezeli umfoka Spanda kafudimu eGwanda hayi mina okwami bekuyisikhalazo nje lesicelo sokuthi nje uhulumeni wethu nje ngawo bengazama ngakho konke okusemandleni singamayuthi kuzo siyabona ukuthi sibelo lesithi sibhizi sibhalisela ukhetho singabona ukuthi kusuka ngaphi kusiya ngaphi akwesinye isikhathi sokuthi sithola sokungazathi akusisebenzeni kokugcina sokuthi sisenzele ukuthi sigcinise singathi siyadonda ukubhalisela amavoti kodwa-ke ngamafithane nje besingacela nje ukuthi uhulumeni wethu ake ancedisane la mayouth abalesifiso sebe sinezifiso zokuthi singaba ngabalimi sihlezi elizweni lethu asila manzi kahle asila migwaqo namanje uthola lanxa sifanele ukuthi siyegada izimoto mhlawumbe silandele amanye ama-ofisi angekhoyo endaweni zethu sisiye emadolobheni sigcina sesisuka sesihambe busuku
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuvele i-recording ye-audio elamazwi kamnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli waleli lizwe etshengisa abanye abantu amaphepha alemfihlo kahulumende weMelika engamelanga ibonakale okulicala alibotshelweyo kumaviki asanda kwedlula wamiswa emthethwandaba. I-audio le yethulwe ngumsakazo we-CNN lamaphephandaba abalisa ele-New York Times kanye lele Washington Post ngokubika komsakazo we Voice of America. Ku-audio le Ebikwa ilakho kusetshenziswa ngabachuchisi, uTrump uzwakala etshengisa abanye abantu amaphepha lemfihlo yendlela yokuhlasela ele Iran. UTrump athi yahlelwa libutho leMelika. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Igama nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.